Isicelo lesi sivele lapho kunanzwa ilanga eladlulayo ele World Radio Day izolo lapho inkokheli zezigaba ezikhulume ngalizwi linye zisithi sokuyisikhathi sokuthi uhulumende avule amagagasi avumele lomsakazi womphakathi ukusakaza. Intebe Community Radio Station yacela ukuthi ivunyelwe ukusakaza ngomnyaka ka-2009 kodwa kuze kubela lamhlanje uhulumende obikwa engakasamukeli lesi sicelo. Ekhuluma kulombuthano, umnumzana Wilson Mabhena obethunwe induna uNhlamba uveze ukudana okukhulu ngokungavulwa kwalomsakazo esiduzulu kumela lwise uhulumende azayamukela isicelo sabo.
Ukuthi kunini lokhu kuzakwenzakala nini kuyakuthini amandla engwenya asemanzini lina sigaba esithe gwaqa khonapha nxa into yenu lingayemukela ngokujabula izabuya layo ngokujabula. Njalo bemphathisile ukuthi uzelibikela ukuthi uletha ukubonga kumangalisayo njalo ezakuthi ajabule nxa lokhu sokuthe kwathi phaca kwaba khona phakathi kwesigaba.
Umnumzana Phineas Maphosa ngukansila kaward 14 eNtebe uthi ukusungulwa komsakazo kaZulu kuzaletha intuthuko emangalisayo kulesi sigaba.
Kunceda ukuthi sisakaze izindaba eziphakathi kwehlaba ezentuthuko yethu sikhangele manje nenhlelo zonke ezokuhlala sinikene sona isikhathi ulwazi lwalokhu lalokhu ya esikuthi information dissemination. Then okuqakathekile sikukhangeleke ukuthi le nhlelo zezikolo sizazi sizazinxusa zingene phakathi ukuthi abantu abethu bezikolo bafunde izifundo ezisuka kumsakazo. Kuncedi njalo imbiko ukubikelana okusihluphayo ezigabeni, ukubikelana lezingxoxo esingazifaka phakathi kwabantu ukuthi bajayele ukuhlale bexoxisana in form of dialogues.
UNkosazana Refilwe Dube yisakhamuzi seNtebe njalo ngusomabhizimusi uthi izakhamizi zeNtebe zilinde ngamehlo abomvu lomsakazo ozalondoloza amasiko azo.
Sengathi yena umama uMonica Mthwangwa oweministry of information and publicity ngani angahle avuke enze kwenzeka igagasi libuye kumawadi ethu wonke ongu-5 silayo ibulamba community art lapha eyenza izimanga. Sithanda ukuthi izwakalelayo emagagasini singabi sisizwa waka uyaweka kuzogarapane siyafuna ukuthi ibulamba izwakale.
Umlingisi weTawunda Community Arts umnumzana ukukhanya kwenkosi Mkandla uthi abaphila lobugoga balakho ukuthola uncedo nxa izikhalazo zabo ziphinyelela emsakazweni.
Ma ingaba khona iNtebe Community Radio Station inkinga zethu zingaxazululeka ngcono ma singakhona ukuthi sazisane. I-Community Radio Station ingcono khatshana kunodlulisela, ingcono khatshana kule WhatsApp inxa ukuthi ifinyelela wonke umuntu olazo isigcingi sokuthi abambe lawo magagasi. Siyayigqugquzele, siyayikhankasela njalo i-Community Radio Station, particularly iNtebe Community Radio Station.
Umnumzana Kenneth Magwala ngumgcini sihlalo weNtebe Community Radio Station uthi ukutshintshwa kweziphathamandla zikahulumende njalo nje ngezinye zezizathu ezidala ukuthi bahlale isikhathi eside kangaka bengelayo ilayisensi.
Uhlupho besihlangana lalo ukuthi kuyathi nxa silomunye esimkhangeleleyo ukuthi uzasinika ilayisensi atshintshe uMinister of Information kutshintshwe lathi hayi nami ngisaqalisa njalo njalo okokuthi ngase kusiya ngokuya ngase sayithola ilayisensi. Besifisa ukuthi ngayo into leni iyaphumelela ke sizizwe lathi ukuthi kanti khonapha sivuke kusenzakalani. Vele into esiyifuna sifuna inyuzisa lapha yokwenza abantu uzibone sebecina bethi ukuthi uzuze into ezenzakala embe eHarare ngunivula istudio esevulungweni iyabamba yonke indawo.
Uhulumende uthi uzimisele ukuvula amagagasi njalo uzavumela imisakazo yesigaba lonyaka ukusakaza. Okwamanje umsakazo womphakathi weNtebe usebenzisa indlela zokuxhumana ebulenjini ezijeneyo ezivalisa iWhatsApp ukuhambisa imbiko. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eNtebe ngu-Albert Ncube.